Iningi labasekeli bebandla leZANU-PF elizweni lonke likhanya selamukele umqondo wokuthi uNkosikazi Grace Mugabe athathe intambo zokukhokhela uhlangothi lwabesifazana kuleli bandla. Ngemva kokucelwa ngumkhokheli walolu hlangothi okwamanje uNkosazana Opha Mchunguri labanye abakuleli bandla elikhanya lidabuke phakathi, abanye besekela uNkosikazi Joyce Mujuru, abanye njalo bekucele likaMnumzana Emerson Mnangagwa. Lokhu kuveza ke okwamukelwa kwenziwa emhlanganweni elizweni lonke kumaviki amabili asanda kwedlula. Ocubungulezo mbusazi uMnumzana Masimba Kuchera uthi indlela uNkosikazi Grace Mugabe abekhankasa ngayo kule mihlangano ikhanya angani ngumuntu oselukunye akukhangelelayo ngaphandle kokukhokhela uhlangothi lwabesifazana kuphela.
Ngendlela ahamba ngayo, ngoba abantu abaningi bebecabanga ukuthi njengoba esenominative ukuthi abe ngu-chair we-Women's League uzama khonapho, kodwa ngibona njengani uselungiselela ukuthi angene esikhundleni esiphezulu.
UZulu weHarare unikeza imbono etshiyeneyo kudaba lokuba engamukeleka kanjani umkamongameli kwezombusazwe nxa engabe engumuntu ofuna ukubusa ilizwe leZimbabwe. Okhokhela inhlanganiso yezakhamuzi zeChidungwiza eChidungwiza Progressive Residents Association uMnumzana Admire Zaya uthi noma isifiso singaba khona kumkamungameli sokuba akhokhele ilizwe, akaboni elesithunzi esingamvumeza ukuba enze lokho.
Ukuba le business akutsho ukuthi umuntu engakhokhela ilizwe, njalo akutsho ukuthi umuntu engaba politician. Sibona uZANU-PF khona ngale kulabantu abakhona abakade bekhona sibili abaleli ilizwe leli anje bakhona khona ngale. Angiboni mina bembukela esenza into zona lezo bona bekhangela.
Kumarali akhe uNkosikazi Mugabe uqhothoza kanzima ukufuthela nokukhona ebandleni leZANU-PF kusiya ngokuthi abasekeli bakuliphicele lobukhokheli phakathi kukamsekeli kamongameli welizwe uNkosikazi Joyce Mujuru lomphathi ntambo kwezemithetho uMnumzana Emerson Mnangagwa. Ocubungula ngezombusazwe uMnumzana Godfrey Chipunza uthi kungaba yinto enhle kakhulu eyokuba owesifazana ethole ithuba lokukhokhela ilizwe, kuyikuthi uNkosikazi Mugabe uyasifuna ke lesi sikhulu ngaphandle kokukhokhela abesifazana kuphela kuleli bandla. Ethi inkinga engaba khona yikuba ukwenza ngesikhathi abantu sebefuna inguquko lokuphumula embusweni kamongameli Mugabe, njalo esolwa kakhulu ngabantu labo abakubandla ngendlela athola ngayo isithupha semfundo yaphezulu ese-PhD ekolitshini laphezulu le-University yeZimbabwe okukhanya kungekho egcekeni. Ethi njalo amandla akhe kakacace ukuba engabe lokhe ekhona na nxa umongameli welizwe engasekho. Sikhangela ke ukulwisana okukhona ebandleni leZANU-PF okwamanje. Uzaya uthi uNkosikazi Mugabe ukhanya engengezelela lokhu kuqabana kulokhu kulungisisa nxa kukhangelwa ukuhlasela akwenze uNkosikazi Mujuru ngolwesihlanu okuhle kwabeka kucele likaMnangagwa yena uNkosikazi Mugabe.
Ulumo yakhe yena engena lapha kupolitics idala ukwehlukana, idala ukulwisana, ngoba kathesi abantu sebelwisana phezu kwakhe, ngoba abanye laba bathi bona ngeke bamchallenge ngapha kupolitics khona ngani, ngoba umngake nguye upresident wesizwe. So kudala ukulwisana ehlangwetheni labo mama kuZANU-PF.
Ngakwelinye icele uMnumzana Kuchera uthi nxa uNkosikazi Mugabe engaba ngojonge ukubusa ilizwe kungaba yinto elungele ilizwe.
Njengomuntu ongela yo history liberation kumbe ulwela uzibusi ungaba le ngqondo ezishiyeneyo, ngoba ingqondo zakho kumbe ucabanga kwakho kumbe imibono yakho iyabe ichiyene labantu abekuthi nxa ungakhuluma labo bayabe sithi bona silwela ilizwe.
Unkosazana Marufu wachata nomongameli Mugabe ngomnyaka ka-1996 ngemva kokuthandana laye okwesikhathi esithile umkakhe umuyi unkosikazi Sali Mugabe esaphila iminyaka yonke le ubelokhu ezithulele engazingeni ezombusazwe kodwa lonyaka ngemva kokucelwa luhlangothi lwabesifazana ukuthi alukhokhele uhle wasukumela phezulu ngenjongo yokuthi abuse njengomuntu okade vele emelele ukuthi enze kanje wakhwaza kewa emhlanganweni yakhe ethethisa abantu abadala ebandleni leZANU-PF labangaphandle kwebandla. UZulu weZimbabwe usemelele ukuba iyozala nkomono ebandleni leZANU-PF ngokungena kwenkosikazi Mugabe kwezombusazwe. Gambe ukwelinye icele leZANU-PF na kumbe vele yena uqophe ukuthatha isikhundla somkakhe sokubusa enginahlangothi alusekelayo phakathi kukankosikazi Mujuru lomnumzana Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.